izulu leli eselidabule iFlorida iHurricane Ian. Ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjenge Tampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot, mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So ukungathiwa izadabula izindlu eziningi, ama building amaningi, ama business amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungela emergency services. Sibona ama firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu kwa test ngoba lokhe isa biliza i hurricane lay Ian until Saturday or ngensonto.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele?
So mana mbona i American government imbona umongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba iyencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi iFEMA, i-Federal Agency for Emergency Action, izabanika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle, abakaripoti ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi i-hurricane leyi ibiza yenza i-damage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers, and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people, so sebesebenzisa ama-generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi i-America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele, lama-insurance companies. Ngiyabonga.